Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 19 zibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Elingali tshona njani izilukandaba nthwakazi omuhle ondlela zimhlophe olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Umsebenzi wonalo kasikwazi ukuthi uzophatheka kahle ngani ngoba lapha kukhulunywa ngeindependence yenhlanganiso kodwa amandla akhona angani kuthiwa azaba kakhulu kuminista ene khona lokhu kuyasithusa ukuthi uminister kwesinye isikhathi ungathola ukuthi mhlawumbe la uyathinteka kwezinye izinto.
Abasile kudlakela oluphathelane lezombusazwe babuthana emhlanganweni wokuhlaziya umthetho osekubunjweni i-bill eyokukhomisana umlotha e-National Peace and Reconciliation.
Laba sithwele nzima ngoba kathesi umumo wezulu lo kusho ukuthi emaplazini akula msebenzi. Lapha edorobheni lakho nxa wobuya ikhansile yalapha layo sifake i-water rationing kusho ukuthi ama-peace job awulungisa izingadi awakho.
Ilanga elichisa okwedlulise amalawulo kule Botswana selidalela abeZimbabwe inhlupho ngoba sebeswela amathuba emisebenzi emincane yemaplazini. Ukwehla kwamandla e-rand lakwele South Africa sekuchiya abanengi bethwele nzima ikakhulu abaphila ngokuthenga impahla kulelo lizwe bethengisa ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abasile kudlakela luphathelane lezombusazwe bathi amandla anikezwa umphathintambo wezokulondolozwa kokuthula lokuxolelana kayehliswe ukuze kungaze kwaphazamisa impumela yokucubungula kwezehlakalo ezehlukeneyo abahlangana lazo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abangene umhlangano wokuhlaziya phezu kokumunyethwe ngumthetho osekubunjweni i-bill ye-National Peace and Reconciliation oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Heal Zimbabwe Trust batshengise ukukhathazeka laba bantu ngeziqondiso zale i-bill besithi kayitsho lutho ngokuthi bazahlawulwa njani abahlukumezwa kudlakela lwezombusazwe. Umnumzana Devin Ndlovu wasetsholotsho ongomunye wabahlukunyezwayo ngesikhathi sodlakela lombusazwe wegukurahundi uthi okumkhathazayo ukuba alufinyeleli kuzulu ulwazi lwale bill oluphume kugwalondaba lukahulumende lwegazethi.
Mina zelela ukuthi mangibuya lapha bengingazi ngebhili ukuthi kule bhili vele khona. Kudala silokhu sisizwa kuthiwa ye kuzokwenziwa lokhu lalokhu lalo kodwa besingakwazi ukuthi kwenzakalani. Besifisa ukuthi information ngani kuthiwa iyadiseminatwa iyefika le makhaya.
Ngabe amandla kamphathintambo ayehliswa kancane ngesikhathi kuqhutshwa inhlolisiso yokuzwa ukuba kuyini okwenzakalayo ngesikhathi sezehlakalo zodlakela lwezombusazwe lezi njalo kusenziwa ngubani, kutsho uNdlovu.
Umsebenzi wonalo kasikwazi ukuthi uzophatheka kahle ngani ngoba lapha kukhulunywa ngeindependence yenhlanganiso kodwa amandla akhona angani kuthiwa azaba kakhulu kuminista ene khona lokhu kuyasithusa ukuthi uminista kwesinye isikhathi ungathola ukuthi mhlawumbe la uyathinteka kwezihlakalo lezi. So uzokubamba njani khona kokuyizinto? Thina ngesifiso sethu bekuwukuthi ngani kuyadingwa umuntu noma engabe nguminista ongathintakaliyo lapha kulezi zinto abe nguye umuntu ozokwanisa ukuthi ancedise lo msebenzi uphushe ngoba into esifuna thina ukuthula eZimbabwe ngenhlala kahle.
Okuyinto esekelwe ngunkosazana Memory Ncube ozalwa eLower Gweru kodwa ehlala emzini weHighfields eHarare othi lanxa kukhona okuhle kule bill kunengi okusolisayo.
Mina ubona ibhili leli ngibona lokunye okuhle kodwa okunye akuyenzi. Because sibona ukuthi sinika ama-powers amaningi kuminista. Singanika uminista ama-powers amaningi. Kutsho ukuthi wonke okungenziwayo kuyabe ku-political. Akuso-favorable kwabanye abantu. Lapha sifuna ukuthi singadinga noma i-independent board njengama-organizations lomani.
Kalicacanga kwezokuhlawulwa kwabahlukumezwayo njengaye leli bill kuveza uManqube.
Mina ngibona ukuthi ibhili leli kumele lisinike umcalothi abanye abangela izinto zabo baziviselwe imisebenzi siyiviselwe kwezingaluza umsebenzi wami ngangisebenza so angisasebenzi ngangi-merchandise lapho eHarare.
Abahlukumezwa kundaba zezombusazwe laba bathi kumele bavunyelwe ukuzichaza izehlakalo ngokutsho okwenzakalayo ngowabo umlomo kanye lokuletha ubufakazi, hathi ukuqinayo lokuthi kumele bazilobe phansi kuphela njengalokho okukubhili. Ingemukeleka libhili ukuba ngumthetho olawula phezu kokungenziwa ukuzikhangela izehlakalo zodlakela elizweni, yikhona uzaqala umsebenzi wekhomishini eyakhethwa ukubona ngezokukhumisana umlotha kanye lokuletha ukuthula elizweni, ye-National Peace and Reconciliation. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezikhuthaze inkokheli yeZimbabwe ukuthi ifunde ubukhokheli abathi buqotho obukamongameli weTanzania uMnumzana John Magufuli. UBenedict Nhlapho uxoxa lomlobi odumileyo njalo kwezombusazwe uMnumzana David Magagula ngombuso kaMagufuli lalokho okufuze kufundwe izinkokheli zeZimbabwe.
Selokhe umongameli John Magufuli engena esihlalweni ngolwezi nyakenye, lukhulu dumo aselutholile e-Afrika jikelele. Izizalwane zeZimbabwe lazo zimtshayela izandla ngendlela abusa ngayo, zisithi zifisa inkokheli zeZimbabwe zifunde okuningi kuye. Umlobi weZimbabwe waziwa njalo kwezombusazwe uMnumzana David Magagula uthi uMagufuli nguye yedwa ongafaniswa lomuyi umongameli Nelson Mandela wakwele South Africa.
Okokuqala ngqo ule transparency izinto zonke zenzakala egcekeni, akulanto efihlwayo. Okungangokuthi akafuna ama ministers adlalise imali kungalasidini, naye akayidlalisi imali kungalasidini.
Uthe sandanje kungena esihlalweni wavimba umkhosi ukuthi akazelela uzibuse welizwe lakhe, esithi amaqubaqube imali alungiselelwe lo mkhosi kuzafuza asetshenziswe ekulweni lemikhuhlane efana labo cholera. Esuka lapho uye wayathekelela isibhedlela seMuhimbili, wathola isimo sokusilela kwenhlelo zokwelapha sisibi kakhulu. Wahleka wathi kuthathwe imali ebilungiselelwe amagigi ePhalamende kuthengelwe izigulane imibheda. UMagagula uthi le yinto engakazi bonakale eZimbabwe.
Bakhokheli bakithi okumele bakufunde laphana ikuzehlisa ebantwini ababakhokhelayo. Bangabadleli abantu ababakhokhelayo, bangabancindezeli abantu ababakhokhelayo ngokuthi babe yibo abadla inotho yelizwe abantu babo bengadli.
Elamalanga amathathu nje ekhethiwe, umongameli Magufuli wavala ukuhamba mahlana kweziphathamandla zikahulumende ezihamba ziluquhaha ukuyangena imihlangano kwamanye amazwe, okuyinto athi yikudlaliswa kwemali yomphakathi. Labalutshwana avume ukuthi bahambe uselaye ukuthi endizamchineni bengakade endaweni ezinothi kodwa babe kweka wonke wonke elentengo ephansi. UMagagula uthi lesi sifundo esiqakatheke kakhulu kumongameli weZimbabwe.
Njoba ngikhuluma nje umkhokheli welizwe lakithi leZimbabwe uMgabe akekho lemuli yakhe yonke, okungakho ukuthi bahambe ngezinkulungwane lezigidi zezimali. Kuba ngazi seTanzania ngabe bakhona leyo mali ngayigcinakele kumbe isevakele.
Uthi imali esisetshenziswe ngumongameli Mgabe ehambeni zakhe zaphandle kwelizwe lemakhefini zingalungisa kuningi okonakaleyo elizweni. UMagagula uthi sifunde esikhulu okufuze inkokheli zeZimbabwe zisithole kumongameli Magufuli yikuthi inkosi yinkosi ngabantu. Kwabangavumelani lala amazwi ahlakaniphileyo, uMagagula uvumelana leningi labeZimbabwe kuleli abathi sobohla manyosi. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ilanga elichisa kwedlulisa amalawulo emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika ikakhulu kwele Botswana eselikhipha inhlanzi emanzini selidalele izizwalane zeZimbabwe inhlupho ngoba sezizithola ziswela amathuba emisebenzi emincane emaplazini ezivame ukuyithola ngalesi sikhathi. Okuninga sikuzweni kuntathela izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya eseGaborone kwebelo Botswana.
Isikhathi kuchisa ekhaya umumo omnotho ungaletha amathemba kuningi. Izalo zeZimbabwe zithola isifudumezi seBotswana sesimise amathemba azo. Iningi eliphila emsetshanzanyana emaplazini ngesikhathi sokulima lithi lonyaka lifike emaphethelweni ngoba abalimi abaningi bengazihluphanga ukulima ngenxa yokuswelakala kwezulu. Lokho ukutsho ukuthi labo abade bephila ngokunceda emasimini bazithola bengaphandle komsebenzi njalo kumele bekhande amacebo amatsha okuziphilisa. Abanikazi bamaplazi eBotswana bande ukudinga abasebenzela esitaladeni zeGaborone lapha beZimbabwe abalinda khona bethembe ukuthola umsebenzi. Kodwa lonyaka kwehlukile njengoba umnumzana Themba Nkiwane khala ngokuthi imsebenzi emaplazini ayikho njalo lokuthelela ezingadini emadolobheni ungasekho.
Laba sithwele nzima ngoba kathesi umumo wezulu lo kusho ukuthi emaplazini akula msebenzi. Lapha edorobheni lakonxa wobuya i-council yalapha la isifake i-water rationing kusho ukuthi ama-peace job awulungisa izingadi awakho.
Omunye wakhe umnumzana Nevan Dlovu uthi sebetshona belinde isikhathi eside ukuze bethole abantu abangabaqhasha kodwa ngenxa yokuma okubhahileyo la imsebenzi omile.
Sithwele nzima lonyaka ngoba ezikhane eziningi abantu bajele ukusiqhasha ukuthi sisebenza emasimi nabo kodwa ngale drought lonyaka hayi abantu abasiqhashi ngoba vele abaningi abalimanga.
Oselesikhathi ephila emsetshanzanyana eGaborone umnumzana Mthobi Dube uthi bakhayelele ukuthi kube nzima ngoba ugatsha lokuzowulima ibuyeloluthatha iningi leZimbabwe elidinga imisebenzi.
I-drought le khona isibangele ukuthi amathuba okusebenza abantu bekhaya anciphe kakhulu. Osokusitsho ukuthi abantu somele badinge ezinye indlela zokuziphilisa ngoba imisebenzi ayisekho, akusafanani.
Umnumzana Sam Mdluli yena ubona udubo kulinani elivela eZimbabwe elingena zolwela amathuba amalutshwane atholakalayo.
Hawu, kukhiwe ukuthi abantu abacross border amathuba abo omsebenzi emalutshwana ngendaba zokuthi abantu abaningi bakhrosa ukusa kwamalanga ngama-numbers amakhulu kakhulu bebuya lapho kuzofuna ama-peace job.
Abalimi beBotswana bathi isikhathi sesikhambile ukuthi bangaba la mathemba okuqala ukulima ngesikhathi ukhalelwe indlala ebhahileyo kuluhlu lwezekazi lengezansi kwe-Afrika. AbeZimbabwe babeka amathemba amaningi ugatsha lokwakha kanye lokulima uthole imisetshenzana yezwa kakhulu ngokuthi ama-peace jobs. Ngakho uma esinye isigaba sikhula kutsho ukuthi yindlala. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabonongile eBotswana.
Abasakhulayo bamabandla aphikisayo bathi bathukuthele ngokwehluleka kukahulumende weZANU-PF kulungisisa umumo njalo bathi akulathemba lokuthi lonyaka umumo ulakho ukuguquka. Omunye wabasakhulayo laba ngumkhokheli weZAPU kugatsha lwabatsha umnumzana Ndodana Moyo yena othi abasakhulayo lonyaka kumele bebambane babambe uhulumende weZANU-PF ngamandla ukuthi aguqule impilo kaZulu ibe ngcono.
Njengabantu abasha be-youth kuZAPU sikhangelele ukuthi umumo welizwe ungantshintsha. Nakho umumo welizwe lokhu usoka usiya phambili, imisebenzi kayitholakali. Uhulumende akula mzamo ayenzayo okusincedisa njengabantu abasha.
Kuyini eliza kwenza pho njengabasha?
Abantu abasha engakukhuthaza abantu abasha ngikuthi ke siphume kumajasithi ethu ama-political parties sibambane sizilungisele ikusasa yethu. Njengabadala asebadlala indimi yabo siyababona abatobaba ODB badlala indimi yabo babelingana nathi ngesikhathi bekhulula ilizwe leli. So ngithi mina ebantwini abasha kasikhupheni amajazi ethu ama-political parties sibambane silwisane lohulumende lo onyengezelo. Silwele amalungelo ethu, silwele imisebenzi, silwele konke okungabe kuzokwenza njani lekusasa yelizwe lethu.
Kodwa liza kwenza njani? Kuyini eliza kwenza? Siyake sibona abanye abatsha betshengisela, betshaywa, bebotshwa, babuyele esitaladeni. Lina njengabantu bezaphu kuyini elikukhangelele eliza kwenza?
Thina njengabantu bezaphu sithenze kokuxoxisana namanye amalunga abantu abatsha kunhlanganiso ezehlukeneyo. Sesihlangene MDCT, MDC ekhokhelwa nguprofessor Richmond Nube nezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngamalungelo abantu abatsha ukuthi ke singene emgwaqweni sithengisele sithengisele kukhona okungaphatheki kuhle kwethu ngokuhulumende lo okhona. Sikhangele ilizwe liyachitheka, imisebenzi kayikho, kodwa sibona ihulumende wezanu PF esiyabuthelela abantu efulothi ebathengela ama-ice cream abantu kabaholi. Sibona ubunzima bakho njengabantu abatsha ngesikhathi sokuthi sisukume silisane lohulumende wencindezelo lokhona. Njalo asisela themba kulokho okukhona. Nanku khathesi ilizwe liyadilika, uhulumende kakho, uhulumende okhona babhizi balwa izifundla kubandlala kibo lezanu PF ngapha ilizwe lichitheka. Ngakho singeke simelele ukuthi izanu ziqede ukulungisa umhlupho zayo. Nanku lokhu idilika isiya phambili.
Hello ke ngumnumzana Ndodana Moyo osakhulayo webandla lezaphu ubekhuluma ecingweni loNtungamile Nkomo Studio 7 ekwaBulawayo. Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-past 8 kusiya ngo-9 ntambama. Lamhlanje ke kuhlelo lwabatsha The Connection sikhangela inhlupho zabatsha bamabandla ezombusazo yaphikisayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilakho kuya ebulenjini ku www.voandevele.com. Singakangena esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe. Umongameli Uhuru Kenyatta wakwele Kenya usefunge ukuba iqembu labalwa becatsha bedlulisa amalawulo abesimoslem abeqembu le-Al-Shabaab bazajeziswa kanzima ngokuhlasela abakwenze ivuyo lebutho lelizwe lakhe kwele-Somalia ngolwesihlanu. Inhlanganiso ebonayo ukulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International isiyethese amankampani alungisa incingo zabomakhalekhukhwini lokunye afana labo Apple, Samsung, Sony labanye umlando wokungabi leziqondiso ezicacileyo zokuvimba ukusetshenziswa kwezenjiwayo ezembiwa zisetshenziswa ukulungisa incingo zabo. Ukwehla kwamandla e-rand lakwele South Africa sekuthiye abaningi bethwele nzima ikakhulu abaphila ngokuthenga impahla kulelo lizwe bethengisa ekhaya. Kuthi osiphatheleni ababengasela msebenzi babikwa sebeqalile njalo imisebenzi wabo bethengisa ngamarandi angamashumi amabili idola leMelika. Ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi ukusetshenziswa kwama-bond coins yiko osekwedlula ukusetshenziswa kwe-rand.
Ye, indaba yokuthi i-rand kayisayemukela i-iStone into entsha vele umnyaka wathi suphela. Ngapha eHarare sikhona abavele sebengasathatha ama-rand ngoba bathi bona loba bengaze bawathathe abasuke bakwanisa ukuthi bafike bawasebenzise. Ezitolo nje abanye ezinye izitolo nje bayathatha nje ukuthi abayelokhu bekhonona.
Nxa sikhangele manje umnotho welizwe i-economy kuyihlasela njani lokho okwenzakalayo ngodaba lwama-rands?
Singathi lwamacamba amabili afika into le. Laba singathi ama-cross-border traders labana abahamba besiyathenga izinto e-South Africa bayabe bemingcono ngoba imali yabo yaba izakubaningi abayintshitshayo kahle. Kodwa ungaze ukhangele ama-accounts elizwe esingathi khona ama-trade accounts, i-budget, i-trade deficit yakhona iyabe lokhu ikhula ngoba lezimali eziningi eziphumayo abantu bebambukuyazithenga ngale iy'mpahla ezichiphileyo, amagrosa achiphileyo, kusho ukuthi vele ama-factory angapha abantu balungisa izinto ngapha ezokugqoka kumbe ezokudla baye bele nkinga ngoba ezivela ngale ziyabe zichiphile. Uma ngunda besithi kungcono nxa besebenzisa imali yakhona ukuthenga imitshina, kodwa vele ma imali elithenga ngayo ichiphile imali yonke iyabe lokhu iphuma andisekwanisinalibelilungisa izinto ekhaya.
Abanye ngabathi bona okwenzakalayo lokhu sokuhle kwatshengisa ukubana idola leZimbabwe lingaphenduka ikakhulu nxa sikhangele ama-bond coins ukuthi yiwo angathi lidola leZimbabwe. Ungathini wena lo?
Ukuphenduka kwedola leZimbabwe
akwenziwa ukuthi imali eyangale ngaphandle iyabisiwa. Okwenza ukuthi isala liphenduke kuya ngokuthi ama-industry angapha asebenza kanjani. Ngoba nxa vele kungela industry iyabe iyinkinga yakhona kuphela amadola engaze aphenduke. Abantu baye bewantshintsha nje khona phana e-roadport bethatha amarandi besiyathenga ali, akukhuculi lutho. Kufanele kube lezinto ezimbili eziqakathekileyo. I-industry ingathi iphaphame and kube le bank, i-reserve bank eziphathayo engathatha ama-political decision. Angiboni ukuthi ukuwa kwe-rand, ukugenxwa kwe-rand lokusebenziswa kwama-bond coins kungasithengisela ukuthi idola liyaphenduka. Ngoba umumo wakhona kawukakhangelisisi kuhle ukuthi ungaphendukisa idola.
Asikho okungapha amandla abathi lona idola liphendukele eZimbabwe.
Ye, liqiniso ngoba ama singathi ngama ama pro local currency ama lobbyists akhona baye beqakathekisa into yokuthi iyusa leyo lokhele iqina kuza kwenza ukuthi abantu abangapha abalidingayo babe belokhu beliswela. Ngoba ungathi unganandelela ama figures e-inflation kube le deflation ingathi -2 kutho ukuthi izinto asathengeki nxa into zingathengwa abantu abalungisa impahla ngapha yokudla abathengelwa imiholo yakhona leka ikwanisa ukuthi itshintshe.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungulayo zomnotho welizwe, wekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Ukwezemidlalo ke lamhlanje siqale ngomdlalo wokuqala weqembu lama Warriors kumncintiswano wenguqu owe-Chan odlalelwe kwele Rwanda. Iqembu lama-Warriors linqotshiwe nge-1-0 ngelechipolopolo ele-Zambia. Kunjalo nje umgadli weqembu elimela isizwe emdlalweni wenguqu uNox Mtizwa uthi isifiso sabo ngesokufika ku-final yomncintiswano we-Chan oqale ngomgqibelo odluleyo kwele Rwanda. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu leZimbabwe likusasa Group D ndawonye leZambia, iMali kanye leUganda. IZimbabwe izadlala umdlalo wokuqala kusasa lapho izanqikilana khona leqembu leZambia ngehola lesithathu emini ukuthi umdlalo oza kuba phakathi kweMali leUganda uzadlalwa ngehola lesithupha ntambama. Amaqembu akusasa Group D adlalela enkundleni yeUganda. Njalo emdlalweni walo wesibili iqembu leZimbabwe lizadlala lelemali ngomgqibelo ngehola lesithathu. Lo mdlalo ulandelwe ngoza kuba phakathi kweZambia leUganda ngehola lesithupha ntambama. Imidlalo yokugcina yesibaya sikaGroup D iza kuba khona ngolwesithathu mhla zingama-20 lesikhombisa, lapho iqembu leZimbabwe lizadlala khona leUganda kuthi leZambia lidlale lelemali. Amaqembu amabili okuyiwo azaphutsha imidlalo yezibaya ehlezi kwindawo ezimbili eziphezu kwengalani yemiklomelo yiwo azadlulela kwisigaba esilandelayo ese-knockout. Ekhuluma phambilini kokuphakama kweqembu lesizwe lisiya eRwanda, umgadli weqembu leZimbabwe uNox Mtizwa uthe na ulethemba ukuba leli qembu liza kwenza kuhle kakhulu kulo mncintiswano.
Sisikhangelele as a team ukuthi sedlala kuhle sifike kufinal. Nxa kwenzakala uNkulunkulu esibhesile siyithathe le tournament le. Lisupport ama supporters ethu, lezifiso zethu ziphumelele. Sezama, we will try our best.
Abadlali beqembu lama-Warriors balakho ukudlala belamadlabuzane njengoba umongameli wenhlanganiso yezifa uPhilip Chiyangwa ebathembise ukuba bazabelana inkulungwane ezilitshumi zamadola aseMelika nxa bengenelisa ukunqoba iqembu leZambia kusasa. UChiyangwa uthembise ukuba abadlali bazathola imali efanayo benganqoba njalo lakwimidlalo eminye yezibaya kuthi bengadlulela phambili kwisigaba esilandelayo limali izakhuphuka. Kumncintiswano ophutshelwe kwele South Africa ngomnyaka ka-2014 iqembu leZimbabwe liphutshele kwindawo yesine, ikanti iqembu elaphakamisa inkezwe ngele-Libya lona elinqobe eleGhana ku-final. Kundawo yesithathu kube leqembu leNigeria. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi liphethe amagapha afuzayo ngase-Middle East njengoba selidliwe kwimidlalo emibili liqembu leBangladesh yohlobo lwe-2020. Emdlalweni wakuqala ngolwesihlanu iqembu leBangladesh linqobe ngama-wickets amane, kwathi emdlalweni wesibili ngesonto iqembu leBangladesh linqobe ngama-runs ayi-42. Kusele imidlalo emibili yohlobo lwe-2020 okumele idlalwe yilawa maqembu, njalo iqembu leZimbabwe sekumele lizame ukuba limidlalo iphele lilinganisile linqobeka bili lele Bangladesh lalo linqobeka bili umdlalo wesithathu khona ngolesithathu kuthi wesine njalo ngokugcina ukukhona ngolesihlanu iqembu leZimbabwe lisanda kubhaxabulwa liqembu elingumthathuzo wamanye amaqembu ele Afghanistan ensukwini ezedluleyo kwimidlalo yehlobo le-2020 kanye le One Day International. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Abalaleli lilakho ukuzwa imbiko yenu ibalwa emoyeni libingelela abangane lezihlobo njalo lisipha lokusenhlizweni zenu ngokuthumela i-text message ye-WhatsApp loba i-email kustudio7@voanews.com. Inombolo ze-WhatsApp zithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo inombolo plus 1-202-465-0318. La sebulenjini liyasithola kukheli ethi voandebele.com. Kufacebook sesikhona njalo. Usekelo lwenu luqakathekile ekhasini lethu eliphansi kwegama elithi VOA Ndebele. Ngokuklika like lilakho ukuloba elifuna sikubale emoyeni, kungaba yikubingelela izihlobo labangane lemibono yenu.
Na singabantwana nabanane laba
abahlalethe
uyivola babantwana bangane mama
abahlalethe
uyithina la babantwana bangane mama
abahlalethe
uyivola abantwana bangane bakaNkulunkulu
abahlalethe
uyivola abantwana bangane abahlale tempelini mama
abahlalethe
uyizole izingane zikaNkulunkulu
abahlalethe
usiyababona abantwana bangane abahlale tempelini bo
abahlalethe
uyiba abantwana mama house abantwana mama
abahlalethe
uyibo ba
abantwana abahlala tempelini
usizi usizi
usizi thina
usizi emhlabeni
mama
ulele mama
usizi thina
sina usizi madu ubasiyeluswa
yenza thina
sina mntwana kaNkuluNkulu madu
Sizizi
mama
sizithina
sina bantwana bancana abahlale
sizizi
mama
sizithina
sina swayimvana
bantu sizithina
sina mama
sizithina sina
swayimvana
madodabo
sizizi mama
sizithina sina
njenge
sizizi
Siyanambi
sizithina
siyanambi talolo thando mama
sizivu
sizithina
sina
ngobanja
sizuma
sesihlele bu
sizithina
sina sesibona manxele sadlulu zakho
sizivu
mama
sizithina
sina
ngamaphimbo amnandi, amaphimbo azothileyo, amaphimbo Black Mambazo. Besigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ebesilazo. Abasile kudlakela luphathelane lezombusazwe babuthana emhlanganweni wokuhlaziya umthetho osekubunjweni i-bill ye-National Peace and Reconciliation. Ilanga lichisa ukwedlulisa amalawulo kwele Botswana selidalele abeZimbabwe inhlupho ngoba sebeswele amathuba emisebenzi emincane. Ukwehla kwamandla e-rand lakwele South Africa sekuthiya abaningi bethwele nzima. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, igama ngu-Chris Gande. Sesilithiya ke ku-Studio 7 Live Talk lilala.